Vula umhlangano wabagcina ingcwebo oweZimbabwe Accountants Conference eHarare umnumzana Mnangagwa bakhuthaze ukuba baphathise ngoba ukungethembeki kuphazamisa inhlelo zikahulumende ezifana lezimasethi olulenjongo yokuvuselela ezomnotho.
Njengohulumende siqhubekela phambili sisebenzelana nenhlanganiso zengcitshi ukuthi sithuthukise ezomnotho ngaphansi kwe-Zim Asset ngoba ziyaphathisa ukuba ilizwe lithole intuthuko ezwayo. Lokhu kungenzakala kuphela nxa singasebenzelana kakuhle njalo singakhulumi kuphela ngobudlwangudlwangu kodwa ukuba silwisane lwabo kuphele.
Umnangagwa uthi sikhuluma nje uhulumende ophakathi komsebenzi wokuzama ukuvuselela ubudlelwano obuhle lenhlanganiso ezinikeza usizo ezifana le-World Bank, African Development Bank, le-International Monetary Fund ngenhloso yokuthi liphinde lithole izikwelete ezingaletha ingqubela phambili kwezomnotho. Uthi ukungazwisisani osokuke kwabakhona kudaba lomthetho wokunikeza ezomnotho kwabensundu bese kuphazamisa lokwethusa abafuna ukuvula amabhizimusi kuleli. Ethi uMongameli Mugabe sehle wachasisa ke umumo wezinto kulolu daba.
A lot of confusion that arises regarding the indigenization.
Kube lokungazwanani okubanzi kudaba lokunikezwa ezomlotho kwabansundu kwagcina kule mbono etshiyeneyo kwethusa nalaba abafuna ukuvula amabhizinisi kuleli. Kodwa umngameli welizwe wachasisa lolu daba ngokucacileyo ngoba kungena ubuyela muva kudaba lokuqhathekelana ezomnotho. Umphathintambo weze-indigenization uzabe ngumqondiso obona ngokusebenzelana kwengatsha zikahulumende njalo amabhanga labaqhuba umsebenzi wezemali bazasala bangaphansi komthetho we-Banking Act.
Inhlanganiso ye-Pan-African Accountants ikhuthaze ukuba ama-accountants enelise ukusebenzelana lohulumende emxwayisa kuko konke okuqakathekileyo ngoba angasebenzelana lohulumende kungaba nentuthuko kumisebenzi yabo noma izinto zomile ngoba imisebenzi eminingi etholwa ngama-public accountants itholakala kuhulumende. Umnumzana Wesley Sibanda owake waba ngumgcinihlalo wenhlanganiso ye-Public Accountants and Auditors Board uthi lumhlangano uqakathekile kakhulu ngoba ubuthanisa ingcitshi ukuba kuhluzwe izinto eziqakathekileyo kuze kazile Africa kundatshana ezitshiyeneyo.
We want them to present and explain the best.
Silabantu abazingcitshi kulolu daba abalemicijo eqhakathekileyo ezazifundisa ukuba singaphatha kanjani inkinga esilazo njalo udaba lwe-corruption indlela esingazisebenzisa. Sithi ama-accountants kazise ngenkinga ezinje kuhulumende njalo sikuthaza uhulumende ukuba singamazisa ephangise ukuthatha amanyathelo.
Uthi ama-accountants yiwo abona kuqala ubuchapha bonke obungabe buvela kumabhizimusi lendlela abasebenzisa ngazo izimali okuthi bangaphangisa ukutshaya ukhwelo udubo lobudlwangudlwangu lokufumbathisa nalo ngaphela.
But ama-accountants sifuna ukuthi nga what athole umuntu utholile imali aripote ku-government and government itole amathanga of arresting a person who has been reported.
Uhulumende weZimbabwe uthi sesebenzelana lama-accountants asevumile ukuphathisa ama-industry ukuba enelise ukubuyisela izikwelete ayabe ezitholile zokuqhuba imisebenzi yabo kungelankinga. Ilizwe leZimbabwe libhekana lenkinga yokubhidlika kwezomnotho amabhizimusi lama-industry evala kudala ukusilela kwemisebenzi njalo ebika eselahlekelwe ngamabhiliyoni emali kumigodi yaseChiatswa ngokungethembeki. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.